Abe Zimbabwe abangelancwadi ezimthethweni zokuba kwele South Africa bathi bathwele amalahle ekhanda. Bathi ezindleleni nxa besiya emsebenzini kudingeka behambe becathela amapolisa. Abanye bathi babotshwa umuntu esiya emsebenzini kuthi nxa ungaswela imali yesivalamlomo uthole umsebenzi usuphelile. Isizalwane seZimbabwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso ye-Women Diaspora Association uNkosazana Vuyani Hlazo uthi lolu hlupho luzwisa usizi ikakhulu kubo mama.
Umama ma behamba lapha eshadeni kunzima kakhulu ngoba babotshwa, abanye bashiya abantwana abancane ezindlini, abanye baye bengama-breadwinners and kuba nzima masokumele ukuthi baphume, sokufuneka ukuthi bathole i-documentation. So i-immigration department kufanele i-document abantu ngoba abantu masebekhona lapha eSouth Africa, I believe ukuthi iministry kebe maybe ibone ukuthi wonke umuntu documented.
UNkosazana Hlazo uthi umama inhlupho zamaphepha abahlangani lazo emigwaqweni kuphela.
Babe ngaphathwa ngamaphepha abancediswa ma besiya ku-healthcare sector, especially kakhulu mama abazitheleyo kuba nzima. Uthole ukuthi abanye ma behambile laphana batshela ukuthi asikwazi ukunikeza i-birth record ngoba ulamaphepha, kodwa akusiyo into evukelwayo. So ziningi inkinga abahlangana lazo and babe bengakwazi lokuthi baye kubani.
Owesilisa weZimbabwe ongathandanga ukuvezwa igama lakhe uthi okubakhathaza kakhulu ukuthi selokhu kwethulwa iviyo labancedisa ezokuphepha esabelweni se-Gauteng ama-crime wardens abadume ngokuthi amapanyaza ndawonye lamavolontiya aZimbabwe sebephendulwe umgodi wemali.
Ukubopha abantu mina personally mina njengani asikho ukubopha, ikubutsotsi, ikudingisa, ikudizisa abantu nje ukuthi bethole imali, but abantu basebunzimeni because every time usidinga isitarato uthole ukuthi vele bamnile ama-volunteers namaphoyisa bafuna lezo mali. So abanye bayahamba nase-police station but within 10 minutes zazasebephumile sefonele umbezi ukuthi andoda hoza lapha ngicela imali engaka nami ngiphume. So I think it's a business game yenzwa ngamaphoyisa.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Progressive Foundation abayichaza ngokuthi inwela ukukhululeka okugcweleyo kweZimbabwe, umnumzana Lance Mlilo uthi bakhangelele ukuthi umphathi ntambo omutsha kugatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Leon Schreiber abe ngohlukileyo kakhulu kulalo obekhona, obengakufihli ukuthi akabathandi abantu beZimbabwe.
Umminista ozobekwazi ukuthi abantwana baseZimbabwe bazela ngokuhlupheka, bazelapha ngokwazi ukuthi labo bazozincedisa, bazelapha ngesimo esibaphushayo besuka ezweni lokuzalwa bezokulele lokuhlupheka eliyi-South Africa. Kuthi laba abantu kade benamaphemithi bathole ama-permanent residence. Kuthi laba abanye laba sibayenzele ukuthi siphushe ukuthi kutholakale indlela yokuthi abantu bathole amaphepha ngokugcweleyo.
Kusenjalo usikomithi wamapholisa uGeneral Fanny Masemola ukhuthaza umphakathi ukuthi abike yonke inkohlakalo enziwa amapholisa.
Some of our members that we do arrest, which are involved in.
Siyazi akhona amapholisa akwenzayo lokhu. Nxa siyithola imbiko yalezi zenzo siqhuba uphenyo, sibabophe, sibajezise.
Kodwa-ke uMasemula uyaqinisekisa ukuthi kungumsebenzi wamapholisa ukubopha nokusa emthethwandaba labo abangala maphepha ukuba selizweni, njalo le yinto abazahlala beyenza. Ngesitudio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.